kuyiqiniso ukuthi besilodaba bese lubikela intatheli zindaba kuthanye eMedia Center esigodlweni saseHarare. Lokhu bengemva kokuthi bengiyengafonelwa ngamapholisa esithi angifune ofisi nyawo ngibofika. Ngase ngisithi hayi ndaqhuqa logqwela amagqwethani ngizokuzwa ukuthi kuyini. Kodwa-ke amapholisa asafunanga ukuthi amelele ukuthi ngihambe ngiyedwa emapholiseni. Basebengilanda-ke eMedia Center lapho bengikhuluma khona nentatheli zendaba. Belerayothi, belemibhobho, belamabhathani sitiki lenjema izankosi esingathi izankosi ngesiNdebele. Bafika-ke bambopha izandla ngama-handcuffs, bamphosela erolini behamba benginyathela benithethisa besithi mina ngizama ukwenzani elizweni leZimbabwe.
Usuvalelwe khona lesitokisini bakuphethe njani?
Hayi, sengivalelwe kube ngcono. Lapho bebeke kukubi khona lapho bembopha khona mbono lebona le even amavidiyo le mifanekiso elikhitshwa amapholisa embopha, yikho lapho engaphathwanga kuhle khona. Ngikhuluma nje sibikile lindaba phambi kwedale namuhla ukuthi hayi ngiyakhonona ngokubothwa lo ngokuphathwa engakwenziwayo ngibothwa ngamapholisa esigodlweni seMedia Center kuthange lapho eHarare.
Sizwa kuthiwa ukhululwe ngemva kokuhlawuliswa imali yebail. Ungasela ukuthi kuyini okunye okwenzakeleyo emthethwanindaba njalo ozamele ukwenza?
Kuzamele ngireporte eHarare Central Police Station ngolwesihlanu lodwa indaba leyo izithele. Njalo kuthiwa kumelanga ngi-interfere nabafakazi endabeni leyo. Layona le ibheyile ngibhadalisiwe $50. Njalo ngizabuyela-ke edale ukuyatholisiswa mhlaka 9 October 2018.
Manje wena uthini ngecala leli, uyalivuma na?
Angilivumi leli cala, alikho icala leli. Akuangizange ngiyethe cala mina, angizange ngitshengisele, njalo angizange ngibe seduze lapho kula bantu ababetshengisela khona mhlaka 1 August 2018. Ngangilandela ama-results la ngiwabona nje ku-TV ngisendlini. Kodwa akumangalisi ukuthi bangethezelele icala, ngoba bayakwazi ukuthi nxa sekunje so inhlanganiso yedamuka esingathi umbe isesijikile campaign yiyo esikhangelelwe ngabantu ukuthi ithathe intambi yephambili. So lokhu kuyabethusa kakhulu, ngoba bayakwazi ukuthi inhlanganiso elamajaha lezintombi abazimiseleyo ukuzwisisa uhlupho olukhangelane leZimbabwe, abake bacontributa kakhulu ekulungisiseni lolu duko seselo ubaba uRobert Mugabe, njalo abazimiseleyo ukuphinda balungisise ilizwe njalo ngaphansi kukababa uMnangagwa lo wathatha amandla okungekho emthethweni.
Kanti manje nxa kuyindaba ka-August 1 abakubophelayo nakathesi, kungani bebuye bazokuhudula phakathi kwabantu wena uphakathi kolunye udaba? Ungaba lolwazi?
Angila lwazi, but engicabangelayo ukuthi bebefisa ukuthi ngabe kuthiwa ngikhulumanga le ntatheli zindaba izolo, ngoba izolo besikhuluma le ntatheli zindaba sikhangelane le ndaba yokuhlukuluzwa kwamavenda okwenzakalayo esigodlweni esikhulu seHarare. So lokhu akubathokozisanga, bona basebeqoqa ukuthi hayi asivele simbambe engakakhulumi. Hayi, inhlanhla nje ukuthi baphuzile mbijana, bathole sesethulile la mazwi kuntatheli zindaba, njalo amazwi la ahambile ahazekile izwe lonke uzulu wonke uzwile sekukhulumeleyo.